siyacela ukuthi abantwana bengavuli this week ngewintake bengavuli bake bayidluli iwintake bengavulanga bavule sokufudumaza ngoba abantwana bethu abaningi ngabanawo inta uniform iyadura njalo iwinta uniform yakithi ayifudumazi ngoba yezwe ngemendi eningi yangikhona ungeza kuthiwa winta kwabe kuyimendi lebhugeza njalo ama-taxit angikhona noma ekhona ayadura kakhulu okokuthi abantwana abaningi vele ngabanawo siyacela ukuthi kungavulwa izikolo abantwana bangayi kule winta esikolo kuke kwedlule enqebe ngaphepha kulumkhuhlane we-corona ngoba ngiqinisile nxa bengaya ngeswele zabo zokuthi abalama-inform ngabona ama-cases amaningi lokugula kwabantwana abaningi lokufa kwabantwana abaningi ngikhuluma kakhulu ngikhangele intandane zami vele akazilawo kunzima azina lamajezi kuyahawulisa ngibona sokuthotshothile sokuphonga ukuthi kuphijima kusiye esikolo yikho bengicela ukuthi siyacela ukuthi kungavulwa izikolo
inhlanganiso yakho yokulondoloza abantwana abazintandane iqhubeka njani njalo lenelisile yini ukuthola kuhulumende imali leyo eyabelwa abaswelayo
kufuze uhulumende ehle phansi abone ukuthi uyancedisa koBulawayo ngoba angikaboni amafood hampers ephiwa bendilokhu engikhangele ku-ZBC angikaboni koBulawayo ukuthi baphiwe ngaphi kodwa ngiyezwa ukuthi kwezinye indawo baphiwe khonapha koBulawayo kodwa ngangingakuboni kusehla kusiya phansi ngoba kumele kwehle kubuye phansi.